ukuthi nxa sithi siyakhangela kuma records kumbe izinto besisebenzisa ukuthi simeje kumbe sikale ukuthi kushisa kungakanani lento esifana nalezo umnyaka lo esikiwo uchizo kwedlula yonke eminye iminyaka lokho kukhomba ukuthi lanxa ubulokuthandabuza kodwa sokule bufakazi bokuthi umumo womkhathi kawusafani kulokuguquka okuthile okukhona lokho abathi ngesikhiwa i-climate change. Ngakho ke kubalulekile njalo singathi kuqakathekile ukuthi abalimi kakhulu bethole usizo lolwazi abangalusebenzisa ukuthi begweme izinto ezihamba lokutshintsha kumbe lokuguquka komkhathi lokho esikiwo kathesi.
Sibona njalo umhlangano we-COP28 lo usungule isikhwama semali ezaphathisa amazwe asathuthukayo kumbe amazwe alobumpofu ukuthi alwisane lokuguquka komkhathi. Sibone amazwe afana labo-Melika ekhipha imali o-Germany, o-United Arab Emirates, kodwa abanye bathi incane kakhulu imali esiphumile. Ungathini ngalokho?
Ye, khona I think kuyimizamo emihle ukuthi kuqoqe isikhwama ngoba ukuze simelane lalolu hlupho kumbudube sesikhangelane lazo akusoze kube yinto elula, kuyinto ezafuna ukuthi sihlome ngempela sibe lazo zonke izinto zokusebenzisa and lezo zinto azizimahala so kufanele ukuthi kube le mali. Imali yona vela izakibe yenele. Ungathola imali eningi kungakusiza kodwa okuqakathekileyo engikubona mina ukuthi nxa ngithi ngiyakhangelisisa amazwe amaningi ngawalazo inhlelo ezibambekayo ukuthi lanxa bengaphiwa imali namhla bazayithini, bazancedisa ngaphi, ubani, ngokungakanani. So ngibona ngani kulokuthi bebekhala ngokuthi imali incane okuqakathekileyo ukuthi kabalungiselele ukuthi yiziphi indawo eziza hlaselwa kakhulu ngokuguquka komkhathi njalo kulezo ndawo yiphi imizamo kumbe inhlelo ezingancedisa abantu. Azikho inhlelo lezo and njalo kaziphelelanga, akhona ama-national determined contributions okuthiwa ngama-NDC kodwa ungathi uyakhangela ukuthi ama-climate action plan kumbe ama-national adaptation plan akhona yizinto abantu abazenza emahofisini besubmithe e-UN kodwa ungayakithi ekhaya akula luthi abantu abalwaziyo ukuthi bangathola sizo bani. So ngibona ngani asithatheni lesi sikhathi sokuthi sihlaleni phansi siqoqe sihlele kakuhle ukuthi yiziphi indlela esizancedisa ngazo abantu so that laleyo mali nxa izifikayo ithole umsebenzi uyilindele.